sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 16 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, asebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 elizweni sebeze bafika isigidi esisodwa 1 million.
Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabantu kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye singabe sibazi abahlatshwa sibili ama-injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be-positive.
Uhulumende usethule umlayo ophoqa abezibhedlela namamakliniki ukuthi bahlabe umuntu wonke oyabe engene kundwendwe zalabo abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kungakatshayi ihola lesihlanu ntambama 5 p.m.
Sikubona lokhu kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelanga elilandelayo, hayi kakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayefika lapho kuhlatshwa khona.
Abanye bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ngoba engaphathisi abantu, kodwa omela ivungu edalele ephalamende uthi lesi sigaba sesifeze inhlelo eziningi kakhulu phansi kumbuso kaMnangagwa.
Inhlelo ze-development ngasevungu ziningi kakhulu ezenzakalayo. Ngithanda ukubonga uhulumende kababa uMnangagwa ukuthi hayi ama-project bakithi usinikele lawo esiwacelileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni sebeze bafika isigidi esisodwa 1 million. Ilizwe lilabantu abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million. Abezempilakahle bathi kumele kuhlatshwe abantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million ukuze igciwane le-coronavirus linqandwe. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwezempilakahle lusithi inani lababanjwa leli gciwane nsuku zonke seliqansa kakhulu mihla ngemihla. Izolo nje kuphela kulabantu abafika phose 186 ababulewe yi-COVID-19, kwabanjwa igciwane le-coronavirus abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2,491. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala likhuphukile layafika phose kunkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,606. Osekwenze asebehlatshiwe elizweni badlula isigidi esisodwa 1,036,252. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi phose amathathu 29 abakuhlangothi lwezibhedlela olwe-ICU bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luhamba njani kobulawayo.
Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabantu kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye singabe sibazi abahlatshwa sibili ama-injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be-positive. Bakhona abantu abanjalo lanxa singeze satsho sibili inani lakho alinganani, kodwa eqinisweni labo bantu bakhona. Ngakho abantu bagcina sebele mbuzo ukuthi kambe pho sihlabelane, kodwa-ke siyathola ukuxwayiso okuhle kulaba bezempilakahle abakahulumende labona abakamasiparata bezempilakahle ukuthi hatshi bo singakwethuki lokho vele ukuhlaba kuthi ukuthi awusawubambi umkhuhlane lo we-COVID. Kutho ukuthi ungaze ukuhlasele eqinisweni kuyancedisa ukuthi ungabuyi ngolaka, ubuye nganeno umuntu engabi lokugula athi lanqayela kodwa aqhubeke ephila kuhle ezenzela ezinye izinto engalali phansi. So yiyo ubuhle bokuhlaba, kodwa eqinisweni bakhona sibili abantu abahlatshiweyo amanjeshini amabili awagcina bengabagulayo. Kodwa nxa kunjalo sikucela kakhulu kuzakhamizi ukuthi hayi singadinwa siqhubeni siyahlatshwa, khanya ungathi umkhuhlane ukhona and okungasincedi kwalesi sikhathi ukuthi engcele umkhuhlane ungamemetheki kakhulu lanxa usihlasela, kodwa usihlasela uthole umzimba ulamandla ukuthi sihlatshwe.
Sizwa kuthiwa lapho kuhlatshwa khona kuya uyaphithizela ungasitshela ukuthi uhamba njani
kutshengisa ukuthi lesi sikhathi khathe sibuye sibili ngesiqulo angesivuve esikhulu hathi lwane esawubona ngale kugalisa last year ngomarch so kabantu abaningi kubahlasele and sokusenza ukuthi abantu bangahlaliseki bazikuza imbuzo eminingi njalo nxa sikhala lamanani siyananzela ukuthi labantu abasishiyayo ngenxa yalobukhuhlane inani lakho aliqhubeka lisanda sokusegcene ukuthi lo mkhuhlane ukhona and uhlasele ngokunjalo sokufanele lathi ngasingabantu silandele izilayizo esazitshelwa ukubana sizigcine ngoba eqinisweni khathe sakula umuntu othandabuzayo lo mkhuhlane ukhona ngeqiniso well sinanzela futhi ukuthi ngenxa yokwanda kwamanana lo mkhuhlane khathe sabantu abaningi sebefisa ukuba nabahlabi ensukwini ezedluleyo ngale besikhonona njengezakhamisi sinanzela ukuthi bekuhlatshwa endaweni ezikhathana kade kuhlatshwa empilo kuhlatshwa e-UBH kubuye kuhlatshwa engutsheni okuyizibhedlela ebezikhathana kakhulu labantu ngokunjalo ke besiloku sisile inkulumo sixoxisana sistaba authorities abananzela ukuthi indawo lezokuhlatshwa khona zikhathana abalethe indawo zokuhlabela ebantwini sinanzela ekhathe sisuthwalela amanye amanje ekuseni amaningi abalisiweyo sebebuyile ke ebantwini sebegcwele emalokitshini bagcwele emaklinikhi indawo eziningi kuhamba kuhlatshwa and sinanzela kuma-marketplaces kuyahlatshwa kodwa sikunanzela kakhulu sinanzelela ukuthi indwendwe zakhona zinkulu ziyesabeka and khonokho abantu abaningi bayama usuku lonke engahlatshwa asuke hambanga engasuki hambe engahlatshwanga khona kulengozi yokuthi abanqabe sina isikhathi eside futhi into esihlukuluzayo khona ukuthi sesesaba futhi ukuthi engcele ubukhuhlanza mimithe ngamandla ngoba abantu sebeminyana bejena bekhona bani langa lonke kuba lengozi yokuthi lomkhuhlane singamemetheka njalo kunye kusususizi ukuthi siyananzela ukuthi abantu basitshela abanye ukuthi leyo ma 2 days ekhona phana engatholi ithola ukuthi ahlatshwe ngenxa yokuthi indwendwe zinkulu engxenye singakutho esikucela ukuziphatha amandla ukuthi azinanzelele zibe lohlelo olubambekayo oluhle oluzancedisa abantu ukuthi bangahlali endwendweni zokuhlaba isikhathi eside engxenye abangakwenza okunye okuqathe kuleyo ukuthi abantu bangafika bangena endwendweni balandela abantu ngikuba nengxenye amakhadi ukuthi hayi nxa befuna ukuhlaba engxenye bethi bona amakhulu amabili 200 banika abantu abangu 200 bonabo inamba zokuthi hayi lina liyahlaba namhlanje asithi kumbe kungomvulo bahle banike futhi elinye inamba futhi yokuthi lina amakhadi linanga liyahlaba ngolwesibili nangolwesithathu kube njalo kube njalo
umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende usethule umlayo ophoqa abezibhedlela labamakiliniki ukuthi bahlabe umuntu wonke oyabe engene kundwendwe zalabo abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kungakatshayi ihola lesihlanu ntambama 5 p.m. Umthetho lo uza ngoba abantu bebekhala ngokuthi batshona bemile kundwendwe lezi kodwa baphenduke bengakahlatshwa ngoba abezibhedlela behlaba abantu abalutshwana ngosuku lunye. Unobhala kugatsha lwezempilakahle umnumzana Jesper Chimetsa wethule umbiko izolo esithi njalo abantu abangelazithupha zokuzalwa bona ekade bengenelisi ukuhlatshwa labo sebevunyelwa ukuhlatshwa. Chimetsa uthe abangelancwadi zokuzalwa lezi kumele badinge incwadi kunkokheli zabo ezibalisa osobhuku amakhansila kumbe abameli bedalele ephalamende bahambe bayohlatshwa. Incwadi le iyabe iyafakaza ukuthi umuntu uhlala kuleyo ndawo. Umfundisi uSenis Banda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uSibanda utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi inyathelo elithethwe nguhulumende lihle kakhulu.
Inyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi nxa umuntu engene kumdwende u-5 o'clock engatshayi kuyamele ukuthi engasuke ahambe ngekhaya engahlatshwanga. Sikubona lokhu kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelanga elilandelayo ikakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayefika lapho kuhlatshwa khona. Kodwa loba nxa kuseduzane laye kuba nzima ukuthi kuyasomela ukuthi avuke futhi luvivi kusasa ezolayina. Kodwa nxa sebenze lokhu kuzanceda ukuthi abantu abaningi bahlatshwe njalo bese kukhula ukuthi kube labantu abaningi kube lamalayini lawo angagcina engezelela njalo ukuthi ukumemetheka komkhuhlane. Ngakho sibona lokhu kuyanceda ukuthi kufikele.
Udaba lokuthi abangelazithupha labo sebevunyelwa ukuhlatshwa ulubona njani?
Kuyathokoza kakhulu ukuthi labo abangalama IDs izithupha bakwanisa ukuthi bethole incwadi engabanceda ukuthi bahlatshwe ngenxa yokuthi ngapha kuhlangothi lwemathebeleland siyakwazi ukuthi nxa sikhangele ireport eyakhitshwa yi-Amnesty International bayafika engxenye 300,000 abantu ababengelazithupha ngenxa yezinto eziningi ikakhulu kukhangelelwe abantu abahlukuluzeka ngesikhathi sombhuqazwe balahlekelwa izihlobo ngobaba kumbe ngabo kumbe yilaba ababebagcinile ngakho kuba nzima ukuthi umuntu lo athole futhi isithupha ngakho-ke lokhu kutho ukuthi bese betshaywe luswazi kabili olokuqala lokuthi khonokho ukuthi galasi isithupha ngenxa yegugrawundi kodwa okwesibili lokuvaccinethwa obesezayihluleka ukuthi athole injection kodwa lokhu kuyathokozisa ukuthi nxa labo sebezaba njengowonke umuntu olapha ezimbabwe bekwanisa ukuthola njalo siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi leyi ihofisi eregistry edinda izithupha ibisehluleka ukunika wonke umuntu sike sabona abantwana bezikolo kumele bephiwe izithupha ukuthi kwehlule bagcina bebiselwa ngekhaya ngakho-ke ukuthi abantu bathole izincwadi ku-headman kumbe bathole izincwadi kunkokhele ezizanceda ukuthi bavunyele ukuhlatshwa sikubona kuyinto esizayo kakhulu into ebesiyinanzelela yikuthi imdwende ibilokhu isiba mningi eyabantu abadinga uhlatshwa injection ikakhulu kathesi abantu sebelahlekelwa izihlobo sebebona ukuthi i-COVID singenile isiphakathi kwethu sokulabantu abaningi asebefuna ukuhlatshwa ngakho-ke nxa kufakwe indlela zokuthi imdwendwe leyi ihambe masinya kuyabongeka kakhulu
umfundisi uSenis Banda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ngoba engaphathisi bantu kodwa omela ivungu edalela eParliamente umnumzana uMegas Banda uthi lesi sigaba sesifeze inhlelo eziningi phansi kombuso kaMnangagwa ngesizwe ingxoxo esiyenzelaye
Ngithanda ukubonga uhulumende kababa Mnangagwa ukuthi hayi ama project bakithi sinikele lawe siwacelileyo ngahamba ngaya khuluma nami eParliament ngayacela kuma ministers atshiyeneyo lawe ngithanda ukubonga ama minister government yeZimbabwe they are listening like upresident iroad ithara sokusiba right sokuphelela sibili sihuqwa sukele emaboleni siye emaqaqeni usuke egweru usiyadlule woodlands ithara lene strip isifakwa izababanzi ibe siqediswa konke lokhu ngibonga uminister of transport ubaba umhona usebenzile usincedisile ngibe sengibuya i-vocational training center emaboleni lapha hayi ngibonga sibili minister of women's affairs lo president wethu othe bakithi fakela nabantu belowagwelo abevunga i-college isifakwa leyo college sikhanga lento ezenza ukuthi abantu baphile kuhle lezi mota zibe khona la mabhasi ngakhala amarodi lesuka kumakhepu esishagari ntabamhlophe izakredwa kathesi khala irodi esuka emakhulambila mangwandi esuka emakhulambila mangwandi lowakhwela omishini iyagredwa layo njalo kwenzela ukuthi ibhasi zenelise ukungena zihambe ngokuphangisa ungakhala irodi esuka edoson zisiyaphutsha khona le 12 emaplazini la iyagredwa la marodi amaningi angena emaplazini phakathi kubo ward 19 kubo medosi isiya kubo isline kumele agrade isuke somabhuli isiye enima isuka enima isiye sunrise ibhode enima isiye sunrise esisarasara konke udleza amarodi kumele alukehle yiwumsebenzi esiwenza kathesi emarodini iziborani sesiqalisile liyakubonta iziborani ezifileyo siyazilungisa phose zonke kumele zilungele kumele zibe zinengakhulu iziborani ezisebenzayo sizilungise kathesi amanzi asesekhona ezinye zizadrilwa lingakunanzela oboshangani north ngale meyas isiborani siyadrilwa amanzi akhatshana siyayibonga ke-d d f ubaba ujonam kumbi minister yakhe iyasincedisa kuyadrilwa khona ngale ziborane kube sibuya ama-piped water system lesilayo i-water system entiyabezi ngale eyakubo village 26 sesiyikhangele sisebenza labezinwa ukuthi emazilane amele afike ebantwini ihambe fila ama-tank siyawuyilungisa sihambe emangwandi laphana u-ward 5 i-treatment works liyane laphana eclinic edamu sombibhi sisuka kusombibhi sisiye eclinic emangwandi lesikolo kanye imangwandi primary school kumele kube right so sesiya laphana kolo komzila iprama tank afa izinwa sisonke sifikile khona pha siyawalungisa amatank lana lamanzi ukuthi ahambe ku-community sibuye ku-piped water scheme esuka kobaba usogwala kumi siye ebantwini siye clinic ngale emadikani clinic imele la ilungiswa yinto esizilungisayo lezi ngikhuluma ngento ezilungiswayo esezisemsebenzini ngibe sengikhangela ukuthi ibridge usobakhwenyana sobakhwenyana bridge seliphela liza khomishinwa kathesi
ngeziphi ezinye inhlelo osuzenzile
esigabeni sakho.
Kuningi njalo esikhangeleyo kuma projects abo mama, ama bakery amela sebenza asebenza khona, omama bayaphekisa inkwaza. Sibe sikhangele ama youth empower bank siyabonga ibuyile, imali yakho na sizaqalisa yabona kusukela kathezo phakathi kwenyanga kumele baqalise ukuthi imali ama youth receive imali yama project ama youth achiyene. Yabanye asenelisanga ukuthi empower bank ifike eduze kwabo. But sizabuyela futhi yengena ward by ward inika abafana imali. Le women's bank la iza yenza njalo inika omama imali. Sizama ukuthi siyafika phela lokuthiwa ngu-2030 umuntu wonke abesenelisa ukuthi abe nemali lokho abakuthi abaphakathi lapho imali engani bayasukuma abantu kungahlali umuntu engela mali ukuthi umuntu engabi ngumuntu ocelayo phela even ukucela ukudla lokho kwe-social welfare siyabe singasakufuni thina ngoba lama regression la ungakhangela siyawalungisa ishagari kumele kulungiswe umdulwana masinyane kuyalunga labo mbanjeni labo mkoba next year this time nxa sikhuluma kuyabe sokungcono i-COVID isivimba into eziningi evungu ngabe sikhashana kakhulu
umnumzana Omega Sibanda ngomela isigaba sevungu enkabazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 esegweru
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC
okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa usethule amazwi enduduzo kumuli kamuyi uSandra Nyaira intathelezindaba eyake yasebenzela iStudio 7 uNyaira ubhubhe ngolwesibili. UMthwangwa uthe uNyaira ube yisibonelo kunthathelezindaba ezisacathulayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isinqumo sokuba isibhedlela se-Ekusileni Medical Center sizavulwa nini sizethulwa namuhla. Leli phephandaba lithi isinqumo sizathathwa ngemva kokuba iqula leziphathamandla zempilakahle ebezivakatshele lesi sibhedlela ngenhloso yokusihlola ukuthi sesingavulwa na selethule imbono yalo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7 basakazi bakithi obingelelayo ngoSidney Lwandle Ncube. Bantu bakithi ukhathazekile ngokwenzakalayo lapha kwele mzansi. Besinxusa abantu bakithi ukuthi uma uzazi uyinzalo yaseZimbabwe siyanicela siyanincenga abantu benkosi ukuthi maningabandakanye kugwelegwele loko kwenzakalayo eSouth Africa. Yinto yomdeni le bantu bakithi. Masingazibandakanyi sibe ngabanye bokulutha. Siyanicela bantu uma ngabe uthethe nawe ngokubona abanye besinxusa ukuthi ukubisele akusikho okufanele sikwenze thina seza eMzansi ngokuzocela umsebenzi amadlela alihlaza ngemva kokuhlukunyezwa ngurhulumente wethu esinawo. Bantu benkosi siyanxusa ukubana lokhu okobusela akuphilisi muntu. Siyazazi ukuthi size kuleli lizwe sizofunani. Ngobuningi bethu thina esinzalo yeZimbabwe bathi asikufuni lokhu, siyakusola kakhulu ikakhulu ibandla lezapho alihambisani lakho lokhu. Siyaninxusa bantu bakithi niyeke ukuzithathela, phumani kukho lokho libuyisele lezo zinto enizithetheyo ngoba sinibonile abanye nithwala izinto enizifakayo emabhasini. Niyenza ama-companies amabhasi athwale nzima nokulokho siyabe sikudobhile sikuthumela kungasafiki ngendlela ekahle ngenxa yento enizithetheyo ngokungasumthetho. Ngiyalinxusa abantu benkosi.
Livuka njani kustudio sikhona? Livuka njani? Khuluma ngukhulisani Ndlovu dabuka kwelinkayi. Hhayi mningikutshoyo nje ukuthi hhayi into zabomnangagwa kula nto abasincedisa ngazo nje endaweni yakho esigabeni sakithi senkayi. Siyacela nje ukuba nxa ngabe khona amabandla afana labo-MRP akwazi ukukhankasa endaweni zasenkayi ngoba abantu bayayithandi i-MRP yenkayi. So ngakho nje besicela ukuthi basizamele nje lathi sizofaka nje support support kuba sikwazi ukuthi isigaba sakithi laso sithuthuke. Hayi ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke ntungamili Nkomo, Chris Gande, Mike Hobe, Thandekile nabo Prophetess Jeremiah. Mina ngifuna ukukhuthaza abantu bakithi eZimbabwe mayelana nge-vaccine le. Mina ngomunye ohlatyiweyo, tshelwa amanga uthi i-vaccine le yeyikayibuhlungu xa siyahlatshwa ubuhlungu. Bantu bakithi ngithi ilingayo ukuyahlatshwa, mina ndihlatyiwe namhlanje. Kubuhlungu lokho, the time uhlatshwa kuyabe kungabuhlungu, but kuyathena amandla, uphela amandla, ungana owusela amandla. Kubuhlungu lokho, sitshelwa amanga incesi zakufa. Abangakahlatshwa lingayi, yini elizasala liphile emhlabeni, thine sesihlatshwa incesi esifile. Athi kungani kubanjwa abantu ngamandla ukuthi kathi sinxa unganakhadi ye ungahambi kwathini thini? Kwenzelwani kunokho? Sisekela amazwi omlalelo omunye ade ekhuluma ku-Studio 7 othi amachina afuna ukusiqeda i-vaccine le kayi-10. But imangaliswa ngena lobaba ngudokotela wempilo othi abantu hambani lehlatshwa i-COVID, hambani lehlatshwa i-COVID. Ngomunye umsekelo wabantu be-ZANU-P F yena lofuna ukuthi siphele besale besitsha ama-resources eZimbabwe bonke.
Elibonani, selibonani balaleli we-Studio 7 kunjani? Lonke kuyomkhola amagumbana nomhlaba. Gama lakho ke ngilakho kakhulu, uthanda ukuthi uqondisane nomganami lothi yena ungowesiyangaya. Ababalisi sebebhadalisa abazali amarandi. Hayi ke kayikho into enjalo mntanami. Ezikolo zonke ziyabhadala ngamarandi, ziyabhadala ngama-Zimbabwean dollar. Lokhwana kuyisivumelwano sabazali nabaphathi besikolo, ikakhulu futhi imvamo. Yini lina abatsha elisebenzela ngaphandle kwelizwe, the rest abantu abantwana abafundayo, abantu abasebenzela ngaphandle kwelizwe, balutshwana abantu abathola izimbabwe dollar emakhaya khona balutshwana bayabalwa. So ke bese kukhoza ukuthi khona kufika ezingeni lokuthi lina elilabazali elibagcinisa abantwana bese lisithi lina nxa kunemihlangano bese sithi hhayi izimbabwe dollar silithole imali esiyithole ngamarandi. So kuyakufanele kwenziwe njani? So kuyofanele kwenziwe ukuthi kuvunyelwane ukuthi hhayi abafuna ukubhadala ngerandi bayabhadala ngerandi, ababhadala ngedollar Zimbabwe bayabhadala ngesidola yeZimbabwe. Kokwenzakala mntana wesikolo, akula force mate ukuthi lubhadalwa ngerandi, izimbabwe dollar ifuneka. Hhayi bakutshela kuphi? Abakutshelanga mntanami. So leqiniso ukuthi nxa ngiyakhangela siyangala laphana lilosiyameni nxa engakatshintshi imbonalo urenti. So ndingazama ukuthi ukukhontakthane laye ukuze sise kahle ingxenye angakutsheli ukuthi khona kuhamba njani kumbe kwahamba njani. Anyone oyikomithi adlanzabeni bakofunga abeye bakogwesa, mina engikhulumayo ngi-nearest ezikolo eziduzanele siyangakho laphana. So ke okukhulu okwenzakalayo yisivumelwano phakathi kwabazali nababalisi ukuze kwenziwe khonokho. So kubuhlungu nje ukuthi kutabelwe yena elingamube kumlando njengabazali besiyangaya ukuthi uheda njani isikolo engakubona. That is the question. Uheda njani isikolo engakubona? Hhayi lokhwana okuningi lokhwana, hhayi khululeka mntanami. Abantu bavumelana ngokuthi babhadale ama-rents kodwa sebevumelene. Wena nxa ule 200 rand yakho yahamba eyitshintsha kunike 1,400 bondi nebhadale into esukuyenza lokho lokho. So basuka ke nabana besitshela ukuthi khona bazayitshintsha ngaphi leyo mali yakuthi betshintshe amarandi abe ngamabhondi. So yikho okwenzakalayo. Bakithi ngiyaxolisa ukuba mde kwi-Studio 7. Ngiyabonga.
Salibonani Mahlabezulu, ukhulumayo uMaphosa. Laphana ndithanda ukubonga kulo munye umdala, umdala lo uthi ngubaba uMcetshwa ungumlisa endaweni okuthiwa kuKosiphepha. Umdala lo anambonga nje iqembu lakhe, ngathi nje inkundla yakhe ngendlela ayiphatha ngayo ilokhuzeni izikhalazo zabantu. Ngiphinde futhi ngixwayise ukuthi uma kulabantu abaya ama-problems kuyenalani indawo bangaya kunomdala, ngoba inkundla yakhe ngibona ngani bonke abantu bangafunda kiyo ukuthi uma kuthiwa amacala athethwa njani eZimbabwe. ukuthi bebekwazi ukuthi kuthethwa njani. Ngitsho amacala nala wethu awaziqinte emakhaya, hhayi lokhu kwepolitiki. Ngiphinde njalo bantu lami ngikhuluma ukuthi hhayi lapha kupolitiki bantu kunzima la. Iplani nje yenalo ekhulunywa ngabantu ukuthi kufanele kube labanye ibele le kuqunywe phakathi. Ma uqunywa phakathi akulwiwa, kuyabe kusenzelwa nje ukuthi amaNdebele lawo ngapha imihlobo le esemaNdebeleni ikwazi la ukuzicontrol kuba happy la elizweni layo. Ngoba mbona ngane esishoneni ngala abantu besishona noma behlukuluzwa ungathi bayakuthanda, ngoba angikaze ngizwe kulomunye okhuluma esolo ukuthi ye thina lapha siyadambula kumbe njani njani, bahlala bethule nje. So hhayi, ngithi ngibonge nje bantu lathi ukuhlala sisizwe inyuzi zenezi. Ngiphinde umbongelwe njalo umdala omnankagwa noma nje la engala plani, kodwa mbona ngani ngumdala obuya uyalalela yena abantu, ngoba ngakalalela abantu ngayi studio senisasisebenzi. So yena kumdala ongani uyalalela laye noma eyibambelela nje saba macala-ke, kodwa ngokulalela abantu kungcono umlanga kungani ulokulalela kwezindawo, ngoba abantu sesikwazi ukukhuluma sisola. Kuqala wathi uma ukhuluma kanje akupheli iviki ungadingwa.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Balaleli, siyalikhuthaza ukuthi lithumele imbiko engakhuthazi inzondano. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uthi uhlelo lwakhe lokupha abantwana imali nyanga zonke kuze kuyofika umnyaka ozayo kuza kuba isibonelo sokuphumelela kukahulumende wakhe kunhlelo zonke. Kusukela kuyonale inyanga, imuli zizaphiwa imali engamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 emntwaneni ngamunye oleminyaka ephakathi kweyisithupha 6 kusiya kuchumi lasithupha 16. Kuthi abantwana abaphansi kweminyaka yesithupha 6 bazaphiwa $300 ngamunye ngenyanga. Kodwa abanengi bathi ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 yilo uhlelo lukamongameli Biden alufeze kungathandabuzwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe ukuthi umumo unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ngenxa sikhangela ngodaba lolu lwe-coronavirus eTexas, ngingakutsho ukuthi hayi, abantu abaningi kakhulu bahlatshwa lapha amajekiseni. Amalayini akhona ayemade kakhulu. Ngenxa yokuhlatshwa khona lokhuyana kwakhanya sokusehla sibili umkhuhlane usehla usiyapha. Yikho ke abantu sekungathi impilo iyabuyela endaweni yayo yokuqala. Amabhizinisi ayavulwa, ama-restaurants asevuliwe, konke sokuhamba kuyaqhubeka kunjalo. Kodwa siyezwa lapha lalaphana ukuthi ama-cases amanye ayakhwela kancane, ikakhulu ngayona le-lay variant le entsha, entsha yona le ngathi iyahlupha. Kodwa kasikezwa asebefile bebulawa ukuthi i-variant leyo ibahlasele.
Bona abahlatshiweyo amajekiseni womabili bakhona yini eselike lezwa ukuthi bayahlaselwa bona behlatshiwe?
Yes, yezwa ikakhulu ngalezi nsuku kulabanye ogogo lokhulu esibakhangeleyo lapha, kodwa ngabamhlophe esibejayeleyo abahlatshwayo idosi zombili. Kodwa ke sizwile ukuthi kubachayile futhi basesibhedle. So sizabona ukuthi baza kwanelisa yini ukuthi balwise baphuche kulokho. Kodwa ke iqiniso ukuthi hayi, kuyakhanya ukuthi i-vaccine le iyavikela umkhuhlane lo. Kulomnye umngani wami ebengikhuluma naye lapho owatshaywa yiwo umkhuhlane lo, unkosikazi wakhe sehlatshiwe. Unkosikazi waba i-first responder yokusiza umfowethu lo, kodwa ke yena akazange agule unkosikazi. Kuyatshengisa ukuthi hayi, kuyavikela abantu bangakudeleli. Lakhonoku okutshayayo kathesi tshaya kakhulu abangakahlatshwa ukwedlula asebehla.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. ubexoxa icingweni leStudio 7 esesiqintini seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele inhlobo zezinye zendaba ebesilazo. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni sebeselula isigidi esisodwa 1 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lizadivana loNtungamile Nkomo ngeviki ezayo, kodwa sizaba sisonke kundaba zantambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.